kuba kuhle kakhulu ukuthi nxa ungumphathi intambo wezemali ubekwazi ukuthi into ekhulumayo isisusa sayo lesiphetho sayo sisuka ngapi siphelele nga. Mina kimi ngibona ngathi kulihlazo kakhulu ukuthi umuntu ongifana lo mphathi intambo wezemali angakhipha ilizi lokuthi abantu bathumezele imali, ngoba imali ethunyezelwa ngabantu ayikazi ngisho lesuku olulodwa yabe yimali engaba le effect engako kwi-economy yelizwe. Bona into eqakathekileyo bayayazi into eqakathekileyo ukuthi kuyini. Into eqakathekileyo ukuthi bavuse izinto ngendlela eqondileyo. Kule nto phecelezi esingathi kathi sikhangeleyo ukuthi ngiyinto engadlala indima enkulu lapha nothi incedise elizwe leZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe ziyathi lilizwe elingakhiqiziyo izimota. Kodwa-ke kathi sibona kulokuthi bona bayekethisa kancane noma bavumele abantu ukuthi balethe izimota inginani eliphezulu. Bakhuphula ama-duties awezimota, bakhuphula ayaphezulu kakhulu, abantu bagcina kungazela ngisho loyedwa umuntu ohambisayo izimota. Kodwa izinto ezifana lezinzala ukuthi even ama-duty ezimota ngabe ukuthi mhlawumbe yinto ehanjiswa ibe phansi kancane, yimali engakhontribhuta kakhulu ezintweni ezifana lezimra eyiyo ekucollecta ama-revenues elizwe. Kodwa lokho kanokuthi kuza khangelela imali echithwa ngama-individuals ama-£20 lama-£50 esiyabe siyathumela abantu abethu, siyathumela abazali bethu, lokho lutho kwi-economy yelizwe. Njalo into eqondileyo ngeyokuthi abaqondise umthetho. Abantu bakhalaza kudala bathi kungani iZimbabwe ingakwenzi kube sobala ukuthi kulokuthi nje batshona bezithatha amakhanda ngokuyafuna ukuthi basebenzise imali ye-US dollar. Kulula nje okungadingi i-rocket science ukuthi kungani bengathathi imali behambe behlala phansi lohulumende wase-South Africa, bakhulumisane lohulumende wase-South Africa, bacele ukuthi basebenzise imali engangerandi. At the same time noma bacele ukuthi basebenzise imali engangerandi, kuzakwenza ukuthi kuhwebelana kwethu even labantu abase-South Africa okuzandlondlobalisa umkhonomi waseZimbabwe ngokuphangisa. Kule zinto eziyizwe ezikhangelwe yizimra, yizo izinto esingathi kugqugquzele kizo ukuthi bantu yenzala ama-businesses iZimbabwe izancedisa ngalokhu lalokuyana. Bantu lethani lokhu lalokuyana izimra iyehlise ama-revenues ayo ozakwenza ukuthi abantu bathulule inotho yabo bayithathe bayifake eZimbabwe ngendlela efaneleyo. Kuyafunakala kakhulu ukuthi umphathi ntambo akhangele phambili, akhangele emuva lapho avela khona bese khangela lapha yakhona. Kuqakathekile
ngezinye indlela uthi imali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zithumezela izihlobo labangane kayisiyo mali esingayithemba ukubana ingavuselela ilizwe.
Udubo esikhangelela lalo babunkomo olwemali elizweni lakithi ludubo esingathi ngesikhiwa sithi it's a deep rooted problem esikhangelela layo edinga ukuthi ubaba uChina Masa ahlale phansi labanye bakhe lama-advisors akhe bamtshele into eyiyo eqondileyo. Ngibona ingathi kuyinhlamba njalo kuyinhlekisa ukuthi umphathi wezimali usengayakuma phambi kwabathi ayekhuluma ngokuthi abantu abathumele izimali, ngoba imali ethunyelwa ngabantwana beZimbabwe bethumezela abazali babo leyana imali ngesikhiwa into esingayikhangela sithi mhlawumbe sithi ngama-incentives. Asomali engabalwa ukuthi izaba-dominant kwi-economy ukuthi izaphakamisa ilizwe noma ngayiphi indlela. Imali ofana ukuthi iphakamise ilizwe imali ezafika iyedlula ezandleni zezimra. Imali edlula kuZimbabwe revenue authorities iyo imali esiyazi ukuthi ingandlondlobalisa ilizwe leZimbabwe. Esikwaziyo mhlophe ukuthi iZimbabwe yabe yililizwe elalindlondlobala kwizinto ezimbiwa phansi, kube sufa indlondlobala njalo ngezinto ezifana lokulima, ibe njalo indlondlobala ngezinto ezingena ukuhwebelana lamanye amazwe, izinto ezingena kumabhota gate. Yiyo into eyayisenza ukuthi iZimbabwe ibe lapha ekhona.